Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 kuMfumfu 2024 ngoKipstube. Endabeni zethu namhlanje. Intsezele zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwa ukungena emhlanganweni webandla lezanu PF wobulawayo.
I-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphaka sezizale i-economy yeZimbabwe sidriver imota ebambe i-handbrake.
Ibandla lezanu PF lithi elemelika kumele lesule izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leli.
Kuleli lizwe kakhulu kasoma sanctions afakwe America labo Britain labo EU okubuleli lizwe ngama sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe
kodwa ingcwethi ezizimeleyo lamabandla aphikisayo bathi izithezo zenodo lezo zafakelwa uZulu libandla elibusayo zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwe namhla ukuba zingene emhlanganweni webandla lezanu PF wobulawayo. Intatheli zindaba lezi uEzra Jesus Banda ukutsana imsengi loNgqwele Dube zithi kazinikwanga izizathu zokubalelwa ukuba zithaphe indaba emhlanganweni weAnnual National People's Conference okuzahlaziywa khona ezenotho, ezombusazwe lokunye. Ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu PF uMnumzana Farai Marapira uthi abathathu laba abenzanga okade kufunakala njalo awaziwa ukuthi bebemele bani. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma umele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende ekubandla lezanu PF.
Angeke ngaphendulela i-department egcweleyo njenge-department information. Kuqondile sibilona ozama ukuthi ubadinge bona bebe yibo abasise ubana kuhambe njani kutheni ngoba ngiyakwazi ubana nxa usenza i-accreditation kunezinto ezinengi omele ube lazo ezenza ukuthi wona ube nelungelo lokuaccreditwa. Kuyala ngisho even imemba yomhlangano sibili angabuya izinto zakhe zingaphelelanga kuba nzima kumbe acele laye futhi enjani ealishiwe ubana akredite ngoba kuyabe kufunakala ukuthi kungene umuntu olelungele lokubana abe ekhona phandle.
Yona nxa sibona ukuthi iStudio 7 ithiwe phandle akutsho ukuthi kumbe iStudio 7 iyazondwa khona lapha eZimbabwe kumbe kume njani?
Hayi, iStudio 7 angeke wathi iyazondwa ngoba nangu ngihlala ngikhuluma kini khonapha baningi amalunga omhlangano awezanu PF adlala ukukhuluma lani nxa libafonela okuthi ngabe ukuthi aliyazondwa. Ngabe utawuthi ukuthi lami nginje ngabe kangikhulumi lani ngoba obviously njengoba lami ngiyimemba ehlanganisweleyo bengizatshela ukuthi hayi ungabe ukhuluma labantu laba asibathandi. Ukuyekelwa ngivunyelwa ukubana kangikhulume santando lani kutshengisela ukubana asilabandlulo olunjalo siyavunyelwa ukubana si-interacte njalo sikhulume loba ngubani oyabe funa ukubana akhulume lathi. Yikho ngithe kona kuqakathekile ukubana udingisisele xwayisise ukubana imbangela kuyini ezinto nakufike esigabeni esinjalo. Otherwise sabe sesibonga ukuhlanhlana nje iganga singazi ukubana siqonda ngayo.
Ye, kodwa umhlangano uhamba njani khonapho nangasitheka ngamafishane?
Uyaqhubeka uqalisile ngolwesibili kuhlangana i-Police Bureau eZanu PF izolo kuhlangane i-Central Committee eZanu PF khona le eHarare. Namhlanje sikhuluma nje i-traveling day yama-delegates basendleleni abanye sebefikile khonapha kobulawayo. Kusasa ke yilo ilanga lokuqala eligoqela umuntu wonke kusasa langomgqibelo yiwo amalanga azagoqela umuntu wonke.
Ye, singathi nxa sikhangele kuzakhulunywa yini lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale kumbe esuke embusweni kuyakhulunywa khonokho?
I-Congress yiyo yodwa ibhodi elokukhetha abameli njengomongameli ukhethwa ngapi labasekeli bakhe lako konke okunye kwenziwa ku-congress not ku-conference. So leyo esikuyo yi-conference. I-conference sikhangela ukubana siqhube njani umnyaka wonke lo sisukela emnyakeni ophelileyo lapho esayenza khona enye i-conference njalo siyenzela sihambe njani umnyaka lo ophelileyo sikhangela lokuthi right umnyaka lo ophambili siwubamba njani sisebenza njani. So i-conference ekukhangela i-development intuthuko ama-way forwards ubana indlela esingaqhubeka sihamba ngazo yiziphi sikhale izinto ezinjalo asikhangeli ukukhetha ubukhokheli ku-conference.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC.
Kuyaziwa ukuthi kona umsakazo lo khona ongakhethi bala njalo usakaza noma yikuphi ungena emakhaya ungena emadrobheni kakhulu emakhaya oncedisa isizwe seZimbabwe ubana bakhuluma indaba zeqiniso ungakhethiyo babonile ukuthi ngenxukunxuku ekhona esikhangeleyo lathi ukuthi kukhona kukhona kuzalo PF babonile ukuthi uzaphumela phakathi ubebona ukuthi ha amadoda ehlulekile kuyalwa indaba ekhona lapha kuyimala lokuthi ilizwe liranwa njani corruption sibahlasele njalo siyezo makhetheni lathi siyakubona ukuthi ungani yena ngokwakhe ubaba upresident lomlingani wakho ngudeputy president uthiwe ngani kakusahambisani ngendlela eyiyo ngoba udeputy uyabona ukuthi ha ilizwe lalibuswa ngendlela eyiyo. So ubonakala njengabanye njalo abathi kumele ukubana upresident mnakagwa kumele eqhubeke until 2030. Abanye bayaphikisa abanjengabalweli benkululeko labanye abakuzalo PF bayaphikisa bethi lokhu angeke kwenzeke kumele silandele iconstitution. Ngibonani konke lokhu babona ukuthi kuza kulo msindo ozadala ukuthi abantu babekwazi ukwenzakalani.
So lapha wona ngokubona kwakho Moyo ubona zani kukhona okufihlwayo sibini?
Kukhona okufihlwayo kambe shuwa ngathi lizwe linje kungabi lento efihla abantu bangavalelana kusho ukuthi kukhona okwenzakalayo emdenini okuyenza ukuthi izinto zingalungi kahle phandle. So kukhona okukhulu kakhulu njengoba sitsho sithi ilizwe kaliphathwa ngendlela kanti abanye laba khona bayabona ukuthi lapha mdala useyihlulekile. Ngasinanzelela i-economy sinanzelela ama-investors lizwe selithethwe ngama-China sinanzelela ukuthi ama-investors i-security yemali yabo abasozifala imali emabhenki ngoba nayizidli kade sesithembile ayisasebenzi ungangena even kona kobulawayo ama-China wonke kavumeli i-swipe. So kubonisa ukuthi kulo msindo okhona mpela phakathi.
Lo ngumnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ese-Fig Tree eMathabeleni South. Abazali babafundi esabelweni seMathabeleni North bathi sebesehluleka ukubhadalela abantwana imali yezifundo, i-school fees, okwenza ukuthi belotshelwe izincwadi ngabaphathi bezikolo. Sebefuna isithunywa somthethwandaba sithathe impahla yabo okungagoqela inqola, izitulo, amatafula, izifuyo lokunye okubambekayo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Abehluleka ukubhadala imali yezifundo bathi isomiso esikhulu eZimbabwe sibalethele inhlupho yeziningi ngoba kabazange bavune lutho nyakenye, ngakho ke imali abayitholayo isetshenziswa ukuthenga ukudla. Omunye wabakusimo lesi ngunkosikazi Norini Sibanda wesigabeni seLupane olomntwana eChinotimba Primary School othi sedlele evalweni.
Sesikhale izikhathi engabhadali, sasabhalela izincwadi ngizimali.
Unkosikazi Sibanda uthi ulesikwelede semali efika phose amakhulu amabili amadola emelika $200 elokitshini lemkhosana sixhumane njalo lomnumzana Abija Mafumo laye okhala ngokufanayo kulandela ukuma kwakhe umsebenzi wokulinda kumankampani ngo-2019 laye uthi loba nini engathathelwa impahla.
Angisebenzi umntwana othola ngaphi imali i-37 mntwana. He's supposed to go in form one. Angila mali. Company had been 7 days. I've been dying. So, I'm going to go to the satellite dish. satellite DJ1 yenza $10.
Emoringa sixhumane njalo lomnumzana Innocent Thevezayi okhubazekileyo ophila ngokuthunga izicathulo.
Umsebenzi yakona iyabuya ipichana. So ukuthi uyizuze imali ukuthi uthengela abantwana impupu, ubhadala amarendi, ubhadala ama-school fees akadezi kulenkinga enkulu.
Uthi lenhlelo zengalo yosizo kazikho.
Athina zikhulu nje. Ngokubuya kuphela basibhala amabizo, bahamba bahamba nya, babuya futhi basifika kulama projects, kulama loan, but asimazuzanga.
Unkosikazi Bekezela Sibanda wesigabeni seNkayi uthi abantwana abaningi sebetshile izifundo ngenxa yokuswela kwabazali.
Izolo bekukhangele ukuthi umntwana ongayisikolo ngoyintandane, kodwa namhla sathola ukuthi umntwana lo benabazali abakwanileyo uyehluleka ukuya esikolo. Isizathu sokuthi imali yabitholwa ngabazali imlutshwane, ukuthi bekwanise ukuthenga ukudla lonyaka futhi imidlala, bephinde bebhadale isizi kumbe bebhadale le-transport ukuthi umntwana oyisikolo kuba nzima.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihoods Assessment Committee ngoNtulikazi lwaveza ukuba abafundi abedlula amachumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25.2% esabelweni lesikabafundi, ngesizathu sokusweleka kwemali ebazalini. Kumaviki edluleyo okhokhela ugatsha lwemfundo yephansi, umnumzana Dori Raimoyo ukhuthaze abaphathi bezikolo ukuba bengaxotshi abantwana ezikolo kodwa bephanyeke umlando ebazalini. Ngakhokhiyo wathi abaphathi balakho ukuthi bamanyane balobele idale lephalamende ukuba kube ngumthetho ukuthi wonke umzali ongakhokhiyo ayemiswa phambi kwenkundla yomthetho ajeziswe. Ngingunokuthi abadlamini we-Studio 7 ngise Victoria Falls. Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umnumzana Daniel Chapo obemele iFrelimo ukhetho lukamongameli oqhutshwe kwele Mozambique usenqobe ukhetho lolu abaphikisayo besithi kaluqhutshwanga ngemfanelo. I-Commission ye-Mozambique Electoral Commission ibika ukuba uChapo uthole amavoti ayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, kwathi umnumzana Venancio Mondlane wathola isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20%. Ibandla leRenamo likhe phansi lobo bekucatshangelwa ukuba lilabantu abaningi okwedlula amanye aphikisayo. UChapo ujayelwe ihlombe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili loba impumela yokhetho lolu ibengakethulelwa uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akungimangalisi ukuthi unqobile, sikhangela kakhulu ukuthi bekulokukwethuselwa kwabantu kakhulu abebandla abamabandla aphikisayo. Ngakho-ke kakula into esingayibona eveza ukuthi ukhetho belukhululekile lusipha abantu beMozambique ithuba lokuthi bavote bekhululekile bengethuselwanga. Ngakho-ke lapho kulokwethuselwa khona onqoba yunqoba ngendlela engafanelanga.
Ye, ngasikhangele sibili kukhanya ngazana amabandla alwa impi yenkululeko asehlale kakhulu esikhundleni. Zingakhumbula iMozambique khona ngale iFrelimo iqala ukubusa ngo-1975, kambe la izabusa idonki zibe zimile impondo yini?
Amathuba ukuthi iqhubeke ibusa manengi makhulu nxa ngabe iyabe ihlelezela, kodwa kulathuba lokuthi bangahlala kuze kube phakade. Ziyatshintsha izinto, abakhulayo abasesebancane kabala labazi lutho ngempilo eyadlulayo emuva lengabo-60s 70s. Ngakho-ke bakhangelela imisebenzi, bakhangelela izemfundo, bakhangelela ukuhlala kahle ngendlela ababona kwamanye amazwe behlezi ngakhona. Ngakho-ke kuzaze ke isikhathi lapho abantu abazaphelelwa khona yikubekezela, bagcine bethatha amanyathelo azakwenza ukuthi akhutshwe uhulumende even kungekho ama-elections. Siyafika isikhathi esinjengasona leso uma abantu bebuswa ngendlela engafanelanga.
Ukuthi kuyafika nini konoko?
Singangabikwazi kodwa siyabona ukufuthelana kakhulu ukuthi ikakhulu kwabasakhulayo abangathokozelanga impilo abayibonayo. Ngokuba ngabe laba basezihlalweni bebehlala bebusa ngendlela enhle kudaleka imisebenzi lempilo enhle ngabe mhlawumbe kakulankinga. Kodwa nxa ubuyanga buyabe kunjengalobuyana esibubonayo amathuba okuthi abantu bathukuthele bagcine begcwala umgwaqo ayakhula ngokuya ngokwesikhathi. Ngakho-ke bangakuthathi kancane ababe sezihlalweni bacabanga ukuthi njengoba besezihlalweni abantu bathokozile, abantu balambile, abantu bafuna imisebenzi, abantu bafuna ukuphila kahle. Ngakho-ke nxa bengakuzuzi khona lokho sizafika isikhathi lapho bazathatha amanyathelo amanye angafanelanga.
Umnumzana Evidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu ekunhlanganisweni National Consumer Rights Association. Sinesizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liphosele indizamtshina ezithwala amabhomba ezama-drones ezinengi izolo ebusuku esabelweni seKyiv kwele Ukraine eziwiswe libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu kwele Kenya owe-Africa Business Summit okhuthaza amazwe akuzwekazi le-Africa ukuba athuthukise ezomdlalo wenguqu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, abantu abedlula izigidi ezingamathumi amabili nanhlanu 25 million sebevotile kukhetho lweMelika phambilini oluza kuqhutshwa mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Bekwenza lokhu mathupha kumbe ebulenjini kuhlelo lwe-early voting lolwe-mail-in ballots. Iningi lilinde ukubona ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party lonkosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party. Sicubungula lolu daba lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Donald Trump usazobhekwa ukuthi akaqali phela ukungena emsimini, uyabe sengena kwesibili. Basazobheka ukuthi ukungena kwakhe kokuqala wasebenza kanjani. Siyibona indoda eyethesa amacala amaningi, namanje nje ungumuntu omelwe yisigwebo. Siye ngale kumama siphinde sithi thina okwebala lakhe, ngicabanga ukuthi ama-America amaningi asedlulile kukho lokho, ngoba sesike sambona omunye webala u-Barack Obama eba uprezidenti ebuyiselwa amahlandla aze aba mabili. Kodwa okusasele yikho ukuthi umama ungowesifazane. Emazweni osuke kwenzeka, amazwe anjengabo-Britain, lokho akuseyona into ebamangalisayo kakhulu uma bezokhethweni, ngoba sebekujwayele. Kodwa izwe elinjenge-America okungabe kuyabe kuqala, kungumqansi omkhulu kakhulu uHarris okumele adlulekiwe. Iparty yakhe nayo kuzamele ibekwe laphayana ukuthi isebenze njani ukuphatha kukanomzana uBiden. Nakho lokho kunomthelela ukuthi bayaqhubeka beyivotele na iqembulele lama-Democrat noma bengalivotele. So kunzima ukutsho dadewethu ukuthi eqinisweni kuyozala nkomoni kulaba babili.
Lanxa impumela yophenyo iveza lokho, singalithemba yini uphenyo lolo?
Kukhona othola ukuthi kuthiwe bangakwesokunxele, kukhona ukuthi kuthiwe bangakwesokudla, kukhona ukuthi kuthiwe baphakathi nendawo. Ngokwenkolelo zokubusa uthola ukuthi isiphakele konke okubukeka kukuhle ngomunye, thilona omunye bambhixe noma bengamakheli isithombe esihle. Lapho engiyakhona ke yilapho ukuthi esingakubona kwenzeka ke la yikuthi uKamala angawina ngokuvotelwa yiningi labantu base-America. Kodwa kuphinde kuze futhi ukuthi uthola ukuthi uma sekusiza kuzithunywa laphayana abuthi ama-delegates abesewina uDonald Trump.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ezimele. wekopa ricingo nilosithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Aba kubandla lezanupiefa kuba umkankaso aba ubiza ngokuthi anti-sanctions campaign owawubulwisana lezithetho zenoto ezethuswa inkokheli yezibandla lezanupiefu okuthiwa ikhuthaza ukukhohlakalo ukwephula ilungelo likazulu lokuphekapheka ezokhetho. Umkankaso lo usulesikhathi eside ukuqhutshwa eZimbabwe, kodwa izithetho zenoto kazikesulwa ngele Melika lamanye amazwe. Ele Melika lithi izithetho lezi kazifakelwanga uZulu, kodwa ibandla lezanupiefu lithi kungamanga okhulunywa ngele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Gutam Saka okubandla lezanupiefu, lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele. UMusaka usungula lingxoxo.
I-America iyakwazi ukuthi yona ayikho eqinisweni nxa isithi ama-sanction afakelwe abalutshwane. Iyakwazi ukuthi kumbe ngabalutshwane, ama-individuals abalutshwane, ama-company, iyakwazi ukuthi wona lawo ayenza ukuthi i-economy ikhale, ayenza ukuthi abantu beZimbabwe bedubeke ngenxa yama-sanctions wona laba afakileyo. Kumele sikhumbule njalo ukubana abakhiphanga okuthiwa yizidera. Leyo izidera izafuna i-Senate e-US e-America ukuthi i-Congress ukuthi iripile. So lokho ikhona layo. So i-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphakathi, sezibulale i-economy yeZimbabwe, sidriver imota ebambe i-handbrake.
Ye, baba Mlalazi, ungamphendula usithini lapha ubaba Msaka, ngoba ele Melika lithi hatshi bo izijeziso lezi zaphakelwa abantu ezanu, hatshi ilizwe lonke.
Kufanele sibuyele emva kancane ukubana ama-sanctions uze sifike kuwo kwaku-10. Kwakule nto eziningi ezazisenzakala kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya ku-2002 lapho esaba le-election, i-parliamentary election eka-2000 ngenxa ye-violence or udlame olwalukhona. As a result, i-America lamanye amazwe ahlanganisela European Union le-Britain basebefaka abathi bona ngama-restrictive measures. Ama-restrictive measures ayehlanganisa ukuvimba ababebambe umnotho or ababe-participate kuma-issues e-violence lama-human rights abuses. However, into okufanele sivumelane ngayo yikuthi lama-measures abafakayo kawazanga affecte kuphela laba bantu ababefakiwe, asuka affecta labantu in general, ngoba kulezinye izinto okwakufanele iZimbabwe enelise ukuzenza yasisehluleka ukuzenza, eniyokuboleka imali landani, but ayistophangi issues ze-aid. Kodwa-ke laba abakhala ngama-sanctions namhlanje bathola indlela yokubana baqhubeke belutha, basebelutha ngamandla bethemba ukuthi bayakuma ngemva kwama-sanctions, but ama-sanctions iwasebulela ilizwe. Ama-sanctions yebo sonke siyavuma akontributile uku-affecta even the ordinary person. Kodwa okubuleli ilizwe kakhulu kasoma-sanctions afakwe America labo-Britain labo-EU. Okubuleli ilizwe ngama-sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe. Osokwenza abantu babaleka eZimbabwe baya emazweni amanye ukuze bathole impilo engcono.
Ngothi sikubamba umlomo khonapho, sikubamba umlomo khonapho. Yeah. Msaka ngena khonapho baba, uyamusa uthini lapho Mlalazi?
Ngiyathokoza kakhulu ngokubana ubaba Umlalazi uqalise waya emuva wasinika imbangela yokubana ama-sanctions abe kanjani. Yengelani ngamafitshane mbuyele njalo ngithi hayi, ayisiyo i-reason imbangela yama-sanctions. I-America le-Britain zihlakaniphe okumangalisayo. Babona ukubana iZimbabwe isithethe umhlabathi. Bathi bebona ukuthi iZimbabwe isithethe umhlabathi, babona ukuthi into lesingayekelela isiya phambili, bayavula amehlo e-Afrika yonke. Bayezwa kusasa i-South Africa ithi la isifuna, i-Angola itsho njalo, le-Mozambique kusiya njalo. Bathi manini sibafakele izijeziso zenotho, sibatshengisele ukubana lokho abakwenzileyo akuyenzwa. Ngoba i-Britain yayingathokozanga ngokuthathwa kwe-land, ngokuthi abantu beZimbabwe bezibuse bekontrole umhlabathi wabo. Njalo nje bafaka ama-sanctions lawo abacatsha bethi ngama-restrictive measures. Ngiyabonga ukuthi baba umlalazi uyavuma ukuthi ukuba restrictive ugcina ungasasebenzi ngoba ugcina sokuaffecta wonke umuntu eZimbabwe. Ngoba asisakwanisi lokuboleka, asisakwanisi lokwenza amabhizinisi lamanye amazwe atshiyeneyo ngenxa yama-sanctions. Amabhanka asakwanisi ukuthi e-transfer izimali ziphuma eZimbabwe siya kwamanye amazwe kumbe zingena eZimbabwe izimali. Bengenza njalo sebefayinwa inkalakatha inkulungwane zezimali. Yiwo ama-effect ama-sanctions. Ngalokho i-economy ayisakwanisi ukuthi iphefumule. Isikhwehlele i-economy ngenxa yama-sanctions. Akulalizwe elingela i-corruption. Even yoni America ilayo bayalwa iAfrica ikhona icorruption bayatshontsha mhlawumbe nxa kade besithi Zimbabwe kulabatshontshayo ayisikho kade kungasibulalela iEconomy ifike lapho efike khona.
Yes, ngibambe la umlomo
ikathesi iyakhwehlela ngenxa yama sanctions. So amele ikhitshwe
baba mlalazi umusa ka kuthi hayi awazikhitshwe izitheziso lezi.
Avumelana la saka ukuthi ama-sanctions kawakhitshwe ngoba kasazange asebenze lokho ayevele kufakelwe. Kodwa-ke into engibuza umsanga ukuthi uma ama-sanctions angakhitshwa abantu bezanu-P F bazama yini ukutshontsha ngoba phela abanye bethu insist ukuthi i-biggest problem yethu biggest ibingayisiwo ma-sanctions per se okubulela izwe kakhulu ngamasela.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele. Lo mnumzana Kutamsaka owebandla lezanu PF wekhupha le Studio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, asibonge umsebenzi omkhulu hlobo zethelo wenzayo. Hayi, siyabonga izindaba zonke esilethela zona ezingelahla ngothi ezulumeleyo ezibuya zinjalo ezichaya inkwimbi zombili. Hayi, siyabonga kakhulu umsebenzi lesenzela wona. Ngingadonsi-ke hlobo zami, angibongi ukuthi lamuhla ubukhokheli bezanu sekunanzelele ukuthi bona isikhathi sonke lesi esiningi kade lokhu bebhizi begxotshana le-MRP bona indlu yabo isitsha. Namhla nxa umnangagwa sesithi yena is going to deal with his internal members decisively, sokubonakala ukuthi sebekunanzela ukuthi olwalowo ma besithi bona abanye baphandliwe kati labo babona kati yibo abathwele inkalakatha yogongodi. Angithi vele kuyakhulunywa ukuthi khona ukuze kuthi omunye asose ugongodi kumele uqale wena ulungise indlu yakho in order.
Studio 7, njani basakazi bami? Hayi, sibona nje umongameli lo nangakho usifakisa amahloni kwamanye amazwe mani mayezohalalisela omunye umuntu ukuthi upresident wasemzambiki ukuthi uwinile. Kukanti-ke bona abazokhethwe eMozambique abakakhulumi lutho, sokuyokhuluma yena nangakho kahle kahle yena uyini, uyena ukhomishini na wasemzambiki. Layo lokho kulihlazo, kulihlazo kakhulu impela into enziwe nangakho. Bonisa sobala ukuthi umuntu nje wodlame nje, umuntu odlame impela uchepeseni wonke wesadeke izoyenza amanyala nje. Hhayi, lokho impela kufakisa amahloni mani, kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi, akanayo impila kahle nabantu phela. Hayi, lokho ngihlazo mani, yazi into le isehlisa isithunzi singabantu beZimbabwe. Hhayi, upresident wethu ayishiye maye naye azinyuke amakhwapha ayibona naye into ayenzayo ukuthi ayikho right.
Hayi, laba bezanukhifu mnangagwa laba loba bengayenzani, laba bangcolile laba. Laba vele ihistory yabo imbi kakhulu, so bantu abangalibusilizwa, so bantu abangabusa abantu ngeke beyenze liprofiti elizwe. Bangcole kakhulu abantu laba, babulela abantu kakhulu abantu laba, bahlukumeza abantu kakhulu abantu laba. Abantu sebefe kakhulu ezandleni zabo abantu laba, laba bale bad record mnangagwa laba. Loba bengayenzani, akusho bantu abadalela ukuthi babe ngupresident. Akula president ofana nomnangagwa. Bayazifaka, bangena ngokubulala abantu, bangena ngegazi. Izandla zabo zigcwele igazi, yikho ubona kungena nto even one abangayenzi right. Yikho ubona abantu bengabathandi, abantu bebazonda, abantu abenyanya, because of ukubulala abantu.
Labo ngabanye ababalaleli besitudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa iLive Talk yalandela khona manje kuhlelo lwabesifazane ngasihluzeni bomama, lapho sixoxa khona ngenhlupho ezibhekane labakhubazekileyo. Hayi, sithatha savumi olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Lilaleli iLive Talk.